Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Hola mngela kustudio 7 ngolesine mhlaka 15 ngumpalakazi 2023 ngutabo kancube. Endabeni zethu lamhlanje.
Awa lemoga gore batho ba le bakata tsatsi lengwe hela hela le batsana mo Francis Town ba ka re heta ka dipalo.
Ukhulumende wa kwele Botswana uthi akukabi lesivumelwano phakathi kwelizwe leli lele Zimbabwe esokwesula ukusetshenziswa kwamapassport izalwane zamazwe omabili.
Bevele ngukhangelele ngoba lekuqoqeni kwethu labakhula bethu besiphose sikwane kumbe abangu-4 ade sifuna ukungena, kodwa at least nxa sikwanisa ukuthi sivumelane abangu-2 bangene. Hayi, ngikwamukele kakhulu.
Umnumzana Sengezo Chavangu othi ngunobhala jikelelo webandla le-Citizens Coalition for Change usekhethe abazangena kudale le-Senate lele-House of Assembly phansi kohlelo lwe-proportional representation. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Amalunga edalele parlamente kwele Botswana seveze ukuthukuthela okukhulu phezu komcabango kahulumende walelo lizwe okulobelana isivumelwano lohulumende weZimbabwe esokwesula ukusetshenziswa kwamapassport izizalwane zamazwe omabili nxa zingena emazweni la. Athi umongameli Mokgweetsi Masisi kazange adinge imibono kaZulu phezu kwalolu daba. Umqondisi Dube usipha lolu daba.
Amalunga edale lephalamende la akubeke sobala kuleli dale izolo kusihlwa ukuthi kavumelane lodaba lokwesulwa kwamapassport, njalo athi uhulumende wakwele Botswana kumele aphume kulesi sivumelwano azama ukungena kiso lele Zimbabwe. Udaba loluhlafuno kabanzi ngesikhathi umphathi ntambo obona ukungena lokuphuma kwabantu kwele Botswana unkosikazi Anna Moketi ezama ukuchazisela amalunga edale lephalamende ngesivumelwano lesi. Ngeviki edlule esigodlweni seHaboroni, umongameli Emmerson Mnangagwa watshela umhlangano weKhusi Ideas Festival ukuthi yena usevumelene lomunye wakhe umongameli Masisi ukuthi abantu beZimbabwe labeBotswana sebezangena amazweni omabili besebenzisa izithupha kuphela, hathi ugwalo lwepassport. Kodwa uMokhethi utshele idale lephalamende ukuthi abantu abazwisisi ngesivumelwano lesi. Uthe Mnangagwa esitsho izifiso ezihambelane lezikamasisi, hathi ukuthi sokulesivumelwano esesilotshelwene ngababili laba kumbe ohulumende babo.
Mr. Speaker, I wish to make this statement to clarify and to set the record straight.
Ngifisa ukwethula umbiko lo ukuthi okwakhathesi akula sivumelwano phakathi kwele Botswana lele Zimbabwe ukuthi kusetshenziswe izithupha ukuchapha umngcele.
Umukhethi uthi uma kungasungulwa lesi sivumelwano kodwa kubonakale ukuthi izinto azihambi kahle silakho okwesulwa. Amalunga edale lephalamende agoqela abamabandla aphikisayo kanye labebandla libusayo badle amahabula besithi okuzanywa iBotswana leZimbabwe kumele kumiswe ngokuphangiswa. Umkhokheli wamabandla aphikisayo edale lephalamende umnumzana Ditapelo Kiarobetsi ubuze ukuthi ngubani wanika uMasisi imvumo ukuthi akhulumisane lomnanga kwaphezu kwalolu daba.
Haile gore tautuna Masisi o dumalane le Mnangagwa kana le pusha ya Zimbabwe.
Nxa kuyikuthi uMasisi uvumelana loMnangagwa kumbe nabantu beZimbabwe, uthunywa ngubani ngoba abantu beBotswana bayala indaba le phambi kwakhe.
Elinye ilunga ledale lephalamende elimela idolobho leFrancis Town umnumzana Winter Mulutsi uthi abantu bendawo yakhe yebo abathwele nzima ngabantu beZimbabwe, njalo kungaba kubi kakhulu uma isivumelwano lesi singaphumelela.
Awa lemoga gore batho ba le bakata tsatsi lengwe hela hela le batsana mo Francis Town ba ka re heta ka dipalo.
Liyananzelela yini ukuthi inani labantu abeZimbabwe bangagcina bengena bedlula abantu abakhona eFrancis Town? Lezi bedlela vele sezithwele nzima ngabo singakaqali lesi sivumelwano.
Isikhulumi se-ofisi kamongameli Masisi umzana John Tipowe utshele iStudio 7 ukuthi kuzaqala ukuhluzwa okutshiyeneyo kungathathwa isinqumo phezu kwalesi sivumelwano. Omela iZimbabwe kelo Botswana umzana Henry Mkono Weshuro laye uthi noma nje omongameli sebavumelana, ingqobe sisezandleni zabaphatha intambo kungatsha zaborhulumente bamazwe omabili ukuthi baqhobe amathambo engqondo ngalesi sivumelwano.
As of now, it's just the principle which has been agreed to by the two heads of state. And whatever is to be done, they will culminate in an agreement.
Okwakhathesi isivumelwano nje phakathi kwabomongameli bamazwe omabili okunengi kuzaphuma uma iziphathamandla zamazwe omabili ziqhubeka zihluzisisa okufunakalayo kulesi sivumelwano.
Ngonhlola njalo nyaka iBotswana yasungula isivumelwano esifana lelizwe leNamibia, kodwa akuzange kube lokukhonana nxa zombili, iningi likwamukela lokhu ngezandla ezimhlophe. Kodwa ngenxa yesimo esikhona eZimbabwe eleBotswana livele lilwisana lokungena kweningi lizodinga amathuba emsebenzi, abanye begcina bedala amacala kulokukhathazeka ukuthi ukukhipha ukusebenzisa amapassport kungadala ingxabangxoza. Ngingumqondisi Dube wendaba zeStudio 7 ngiSabron kwele Botswana.
Umnumzana Sengezo Chabangu othi ungunobhala jikelele webandla le Citizens Coalition for Change usekhethe abazangena kudalela Senate lele House of Assembly phansi kohlelo lwe proportional representation. UChabangu ukhethe unkosazana Patricia Chabalala, umnumzana Mbuso Siso, unkosazana Mildred Ncube lomnumzana Albert Mhlanga ukuba abangene kudalela Senate. Abazangena kudalela House of Assembly ngumnumzana Thembelani Mkandla, unkosazana Soneni Moyo lonkosazana Lubalethu Msimanga. Bazangena kuzikhenxe ezadala ukuxotshisa kwakhe amalunga edalela Senate lawe House of Assembly akubandla le Triple C. Umnumzana Promise Mkhwananzi esikhulumele sebandla leli walile ukukhuluma ngodaba lwesithu uChabangu wenza okusekhanda lakhe. Sixoxe lomhlanga ngodaba lolo.
Hayi, bevele ngikukhangelele ngoba lekuxoxeni kwethu labakhula bethu besiphose sikwane kumbe abangu-4 ade sifuna ukungena, kodwa at least nxa sikwanisa ukuthi sivumelane abangu-2 bangene. Hayi, ngikwamukele kakhulu. Ikakhulu lo msebenzi ngujwayele angimutsha kuwo, ngingaba ngukhansela, ngaba ngudeputy mayor, ngaba ngumember of parliament. So kusho ukuthi zonke izindlu zobukhokheli ngiyabe sengizingenile. Lokho kuyangenza sibili ukuthi ngibe ngu-alderman njalo futhi ngibe ngusenator. Kungabe kuluncedo kukakhulu laba abafana abancane abangena eparliament lasekhanselini, ngaba ngumthunzi wabo. Ngibazise esakubonayo kungelamalayiti. Nga amagetsi ethe acitsha kumbe amathawulethi acitsha, thina abadala siyenelisa ukubona ukuze sibafundise indlela, ngoba indlela izikhathi eziningi ibuzwa kuba phambili.
Kutshoni nxa sesikhuluma sibili sijula ukuthi usungenile Senate, kambe uzayenzelana abantu beZimbabwe?
Njengoba sesile sikhathi eside sangena kulolu hambo, kukhanya ngani uhambo lwangkhona impilo ithatha unyawo lonwabo. Njengoba sengimdala sengingaka, sokumele sibili ngiyemela iqiniso, ngoba kakusela okungikhwabithisayo ukuthi kumbe ngiyedlala kumbe ngithini. Hayi, ngoba amalanga asehambile empilweni, sokufanele siye silungiselele abazukulu bethu, silungise ilizwe lethu ngobudala. Ngoba eSenate kulapho phela okubuya khona imicijo esuka ePhalamenti, lapho kuyabe kuphikiswana khona. ESenate ke kupholile, kulula ukuthi lizwane ngoba lobulutshwane lokuthi uyasebenza lezinduna labantu nje abadala. So sengijoyine iqula labadala, hayi sengimdala. Dube kuyakhulwa emhlabeni, hayi sengikhulile.
Umnumzana Albert Mhlanga ngomunye wabakhethwe ngumnumzana Sengezo Chabangu ukuba bangene kudalela Senate. Sixoxe laye esephumula koBulawayo. Sekulomnyaka lengxenye umnumzana Job Sikhala owebandla le-Triple C wavalelwa entolongweni esethweswa icala lokutshotshozela odlakela kulandela ukubulawa kukankosikazi Mo Blessing Ali Enyatsime. Imithethandaba yamalela ukuba ahlawule isibambiso sebail kanenginengi, abakubandlaleli bathi uvalelwe ngoba wesatshwa ngohulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa. Ukuhlaziya lolu daba uGibbs Dube Studio 7 uxoxe lomnumzana Efidlela Ncube owenhlanganiso ye-National Consumer Rights Association. Uncube ulela ilungelo likaZulu ezimele.
Ukuba kwakhe sentilongweni isikhathi sonke lesi kuveza kahle kamhlophe ukuthi umthetho kawulandelwa ikakhulu ukuvikela kwe-constitution ngokuba icacile ukuthi akulamuntu ofanele ahlale isikhathi eside kangaka engathonisiswanga wagwetshwa. Ngakho-ke i-constitution esilayo kayilandelwa, imithetho kayilandelwa, izivumelwano zomhlaba ezamalungelo abantu kazilandelwa kunye lezesadiki le-United Nations le-African Union. Ngakho-ke kuyadingeka ukuthi kutshintshwe indlela leyo kusetshenzwa ngayo, abantu babe lombuso ohlonipha amalungelo abantu, ohlonipha abantu abanjengabosikhala abalembono eminye ephikisayo engavumelani likahulumende. Kungabi ukuthi ukuphikisana lohulumende ukuba lo mbono omunye sufanele uye ejele.
Ye, kodwa kungaguquka yini konoko?
Akuna ndlela yokuthi izinto ziguquke. Ngokubona kwami umbuso okhona kawulandlela yokuguquka, usugalule phakathi kwempilo yona leyo kungahlonipha amalungelo abantu. Ngakho-ke ngeke usakwazi ukuguquka. Singakhohlwa ukuthi le nto eyenzeka kusikhala yenzeka ngo-83, yenzeka ngo-84, 85, khona le muva abo-80s abo-90s. Kulabantu abagwetshwa ngo-1981 kwathiwa kabalacala kodwa baze bakhitshwa ngo-1987 kumbe 1990, abanye badluliswa 1990, abahlala iminyaka bengagwetshwanga kuthiwa kabalacala kodwa bagcinwa esitokisini. Ngakho-ke yimpilo endala le esesihlalelayo eminyakeni engu-43. Ngakho-ke angiboni ukuthi kungaba le nguquko entsha engabuya namhlanje ukuqalise nje ukuhlonitshwa kwamalungelo abantu.
So abantu sokumele bephile lakho kunje?
Kumele abantu ngaphandle kokuthi baze bakutshintshe bona balendlela eziningi zokuthi bakutshintshe khona lokho. Umthetho welizwe i-constitution yabapha ithuba lokuthi bathathe amanyathelo okuthi batshintshe izinto ezinjengazona lezi eziphula i-constitution, ezephula amalungelo abo. Ngakho kumele basebenzise zona ziyantuba ukuthi kuguqulwe indlela iZimbabwe esebenza ngayo, ngokuba okwenzeka kupolitiki, okwenzeka emakhothi kulomthelela kwezomnotho, kwenza kungabi le misebenzi, kungabi le investment, abantu bathwale nzima ngayo nale indlela abathwele ngayo, kube lobuyanga le ndlala okugcwele izizwe lonke njengoba sikubona namhlanje. Ngakho-ke abantu bangakhangeli lokhana okwenzeka kupolitiki, bakhangele okwenzeka kusikhala, bathi angokasikhala lokhuyana. Kuyakuthinta lawe, kuyangena ezimbizeni zakho ukuthi uyenelisa yini ukudla, kuyathinta ukuthi uyenelisa yini ukubhadala i-school fees, ukuthi kulezibhedlela lezikole nemigwaqo eqondileyo. Ngokuba amazwe omhlaba kawadlelani lo hulumende ophatha abantu ngendlela abaluphethe ngayo isikhathi.
Umnumzana Efidlela Ncube ukunhlanganiso ye-National Consumer Rights Association njalo ulwela ilungelo likaZulu. Siphinde saxoxa ngodaba lolu lomnumzana Joseph Chuma okudalele Central Committee ye-ZANU-PF.
Into eyabangela ubana uJob Sikhala ayihleke uphiwa ibheli kungenxa yokuthi khona wayephiwe izinqumo emvangale ubana wena siyawukhipha kuphela ngoba bamkhipha phela kubheli. Ama-conditions akhe ebheli atsho ubana akumelanga wenze lokhu lalokhu lalokhu lalokhu, kodwa esephumile wakwenza khonokhwana esephula imithetho ayephiwe ngamuva ebheli condition yakhe nxa usukhuma ngesiNgisi. Pho-ke nxa usuyiphulile leyo mthetho, umthethwandaba ulakho ukuthi ubana uncitshe kumbe ukwalise ukuphiwa ibheli after that nxa usuphenduka. So mina ukhangelo wami yikho lapho engisithi khona mina abameli bakhe kumele ngabe kuthiwa into le bayicubungula ngendlela epheleleyo kubonakala ukuthi kuhamba njani. Kumbe mhlawumbe kuzamwe imizamo yokuthi khona indaba zakhe zitshutshiswe masinyane zingene emthethwandaba, ngoba kwesi sikhathi uyezathona sokupostponiwe uloya ngakho uzalwane enze lokhu uzalwane enze lokhu analolokhwana. Njengoba ngisitsho nje into eziphicayo nxa ungasomuntu owazi imithetho kakhulu kungakuphica ufuna ukukhuluma into engayisiyo. Kodwa into ebuhlungu kakhulu ukuthi wona indoda le isihlezi isikhathi eside kangaka ilokhu iphakathi. Benzani abomthetho? Ngoba ashiyo political issue le illegal matter okumele ngabe ilungiswa masinyazana, naye athole ukuthi mhlawumbe nxa ephule amapel conditions zake kungasayezwana umthulandaba uchinje lokho akungene phela indaba zake zithethwe kuphele
yekodwa abameli bakhe bakhuluma bathi phela udaba lolu busemthulandaba usela amandla ukuthi bengenza so bathi vele uvalelwe ngoba ngizombangazwe
yiko ike ngisho lona amboni umuntu ngizombangazwe ngoba anti kule indaba kade si engenile court court yama acquitter yathi hayi lokho galacala ngakho so lama lezi ndaba lezi zisele kanti kungani ubana bezibujutshise lazo masinyane sibone bephitheka ngokuthi bona bakwenze masinya ngoba anti yabona nxa sesikhuma ngezepolitiki lezi uzathola ukona bakhona abanye futhi abazabuya le school of thought ukuthi hayi uvele uyaxhawuliswa ngabanye bakhe abakhona ngale abavele bengamfuniyo ukuthi abe phandle nga ngoba bebesesaba amandla ukuthi na angafika abagenquli acinene esengiyo segijima lento ngoba siyakwazi ukuthi kona kulabanye abantu abasebesithi na hayi bayamprefera kakhulu ukudlula even umnumzana uChamisa.
Lo ngumnumzana Joseph Chuma okudalela ZANU PF Central Committee obexoxa lo Gibbs Dube Studio 7 eseSingapore. Imuli zenzalo yeZimbabwe eyabulawelwa eDeepsloot kwele South Africa kumaviki amabili edluleyo zithi azazi ukuthi uFelix Nkomo loTalent Moyo bazabekwa nini kanye lokuthi izidumbu zabo zizathwalela eZimbabwe nini. Ababili laba babulawa bendawonye labanye abahlanu ababecatshangelwa ukuba ngamasela. UTalent loFelix kubikwa babulawa besendleleni besiya enkonzweni yebandla labo ele imisebenzi yamapostoli church. I-Studio 7 ixoxe lomnumzana Roy Luphahla umalume kaFelix Nkomo.
Umsebenzi lokumunjalo akakabekwa lokusalindwe ama-DNA test sesayenza i-DNA test sesalinda ama-results sesizwa ukuthi kwenzakala nokuhamba njani. Kukhona okwamanje ngoba lathi sihleli seminyameni basitshela nje ukuthi silinde bazasifonela lokusalindwe wona ama-DNA test.
Imuli emeleleyo eZimbabwe ngale bona bathini?
Ah, nawo lokho belindile ngoba kukhona into abangayenza balinde thina esingapha lokuthi kube kuthole phela ama-results wenze ukuthi thina etofanele sibanikeze i-go-ahead ukuthi isidumbu sibuya nini okwenzakalani pho ngendlela yokuthi lokho esisemnyameni lokho bayabantu abasendlini.
So akula kukhangelelwa ukuthi kungabe kukhangelelwa ukuthi kungaqalisa ukuhamba nini?
Ukuhamba mfowethu yikho ngisitsho ukuthi vele asilalo ulwazi ngoba sathi sithi siyabuzisisa basitshela ngabo 2 weeks to 3 weeks labo abakhoshiwo bathi sizama ukushutshisa i-ambasi. So okuyikho vele iqiniso kasilalo.
I-embasi laphana litholile usizo na?
Yebo, i-embasi yasincedisa ihamba lathi impela kizo zonke izinto lanxa kuyo khona ama-DNA test la iyabi khona ukuthi la yizi ukuthi kwenzakalani.
Lo ngumnumzana Roy Luphahla umalume kaFelix Nkomo inzalwa yeZimbabwe eyabulawelwa eSouth Africa. Siphinde saxoxa njalo lesikhulumeli semuli kaTalent Moyo umnumzana Cleo Marco yena othe abantu babuthene ekhezi njalo ukuthenga ukudla sekudula.
Abafowethu abakabekho abafowethu ngesizathu sokuthi babulawa ngokuthiswa so batha beyond the recognition ababonakala. So kumele kwenziwe iDNA. So iDNA iyenziwe sisalinde nje ama results oyiyo into esasibambile.
Impumela yama DNA ingabe iphuma nini?
Hayi, impumela yama DNA kababa akunasikhathi esaziwayo sesiyohlala silindile kuphela. Akula time frame ebekweyo ukuthi angaphuma nini. Kusho ukuthi kuyadependa nge backlog abanayo khona ngale bona laba abenza lezi.
Abasekhaya bona abathini?
Abasekhaya kulanti abangayisho bayalindile nje bathembele kithi na bahleli nje balindile kakhulu kakhulu nje singathi laba abakhonayo bakithi sicela usizo, cela usizo ngoba kunje abazali bahlangene ekhaya liyakwazi ukuthi isimo sasekhaya sinjani. So any sizo nje olungasiza kakhulu abazali ekhaya behlangene bebe nabo bethole ukwethu nje iyo kakhulu into esikhala ngayo.
Aba ngabe befuna ukuphathisa bengalixhuma njani?
Bangangithinta then ikhona i-account number yefamily kakhulu kakhulu yilo nje usizo esiyabe silubhekele but bangangithinta then sibone ukuthi lami ngibahlanganise labanye befamily then kubonakala ukuthi kwenziwa njani.
Ye, ekulithinteni lapha inombolo abangazisebenzisa yiziphi?
Okay, +27 786 9047.
Umnumzana Cleo Marco isikhulumele semolika talent Moyo owabulawa eDiepsloot eSouth Africa kumaviki amabili edluleyo. Ibutho le-Israel lithi selene lise ukuthatha izidumbu zamasotsha alo ezimbili kanye lesidumbu soyedwa owathunjwa yiHamas mhlaka 7 Mfumfu. Ukulisana kuqhubekela phambili eGaza ngesikhathi iMelika ibuzisisa i-Israel ngokuthi ifuna ukulwa njani limpi eleMelika laloba liqhubekela phambili lisima le-Israel litshengisele ukukhathazeka ngenani labantu asebebulewe kulimpi. Uhlangothile ezempila kahle eGaza luthi abantu abafika phose inkulungwane ezingamachumi amabili 18,600 sebefele kulimpi, abanengi ebengabesifazane labantwana kulandela ukuhlasela kweHamas okwabulalisa abantu abayinkulungwane lamakhulu amabili njalo kwathunjwa abanye abangamakhulu amabili lamachumi amane. I-Studio 7 ixoxa ngodaba lolu lomfundisi Chris Ndlovu oyebandla le-Family of God.
Thina imasithanele impilo yami yase-Israel iya bonke abantu nabana abaqakathekile, akukho ophakathekileyo ukwedlula omunye. Bonke baselwa nguKristu Jesu esiphambaneni, bonke bengaphenduka bakholwe uKristu Jesu. UNkulunkulu uyabathekelela izono, bayafanana. Thina sikholwa ukuthi uJesu Kristu onguye oyinkosi yethu owafa esambanweni wafela abantu bonke. Yebo, ama-Israeli baqakathekile, yibo abasetshenziswa nguNkulunkulu ukuze balethe indodana kaNkulunkulu eyiyo umsindisi wethu. But uKristu Jesu wafela both amaJuda nani namaPalestina.
Kuyini okufanele kwenziweke ukuze kuqedwe limpi esibulalise abantu abaningi yabhidliza eGaza laphana?
So okufanele kwenzakale laphana ukuthi abantu bahlalisane phansi, bakhulumisane phambi kukaNkulunkulu. U-Israyeli nomuPalestina bonke bayafanana. Ngakho laphana akuhlale phansi kukhulunyiswane, kukhulunyiswane umlotha, abantu baqakathekise impilo zabantu. Ama-Israeli aqakathekile, amaPalestina baqakathekile. Ama-Israeli bafanele ukuthi babe nendawo yabo yokuhlala kusiya ngesiko la ukuthi babehlala nga. Kodwa lamaPalestina nangabantwana bakaNkulunkulu, those people must sit down and talk, and United Nations ngokubona kwethu kufanele ukuthi ingenele ihlalise abantu labana phansi bakhulume. Abantu ukufa kwabantu nje lapho kubulawa njengempukane akulunganga.
Mfundisi, sikhangela limpi ngubani olomlando kelaphana?
AmaPalestina baba wrong mhlaka 7 October ukuyangenela e-Israel bebulala abantu. Kodwa labo aba-Israel kathesi sebe-wrong ukungenela ePalestine bebulala abantu kazana, abantwana, omama nabantu abangasomasotsha abangasho amaHamas.
Umfundisi Chris Ndlovu ukhokhela ibandla le-Family of God eFelabusi.
Ngesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni, esikuzwayo kungayisikho esikubonayo. Sidinga iqiniso, sitshelwa izindaba ezingaphelelanga, silahlekelwe liqiniso. Ngesikhathi sohlupho, amaphupho ethu, ithemba lezifiso zekusasa enhle kwenzakala uma abezindaba bekhululekile. Umsakazo we-Voice of America silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu. Sixhumanisa abantu ngokubethulela iqiniso. Umsakazo we-Voice of America silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo.
Le yi-Studio 7 esakaza eZimbabwe, lisizwa siphuma ngapha e-Voice of America e-Washington.
Iti Woza, Woza Friday, my darling. Woza Friday, seven super.
Kuhlelo Woza Friday liviki sihamba leqembu lerumba ele bahlangene Super Sounds lona eselethu leidlalade elitsha elilesiloko esithi uthuba iwomdeni. Nangu umkhokheli waleli qembu uAdmire Ndiweni exoxa noNtungameli Nkomo weStudio 7.
Ngiyabonga ithuba babuNkomo. Mina ngidabuka enkayi kosivalo ngaphansi kwenduna usivalo uMahlangu. Ngihamba neqembu ibahlangene Super Sounds okulidlala lethu leli lesine elithi uthuba iwomdeni.
Abangathanda ukuthenga umculo wakho kumbe ukuxhumana lawe bakuthola njani?
Sikhona babuNkomo kuzo zonke inkundla zokuxhumana, Facebook, YouTube naku TikTok. Nge-account yethu ethi bahlangene Super Sounds. Then inombolo sisendaweni yase South Africa sithi zona 074-547-6922. 074-547-6922. Ezinye zithi 078-150-500.
Abalandeli ubatshiyela waphi amazwi?
Abalandeli amazwi engingabatshiyela wona ukuthi emculweni lezinsuku sokunzima kakhulu, silinyazwa yibo futhi abalandeli ngokuthumelana umsebenzi esiyabe siwukhiphile, esiyabe sikudinga kibo kakhulu lusekelo, like ukuthi basixhase nakuma-YouTube besubscribe, ngoba uma bengasakwenzanga lokho kuba nzima inqubekela phambili kithi. Kuba nzima kakhulu ngoba ukuthi uzwenelise nje imali yestudio kunzima. Ngiyabonga Ngoma.
Sibonge laphana uNtungameli Nkomo owe Studio 7 obexoxa lo Admire Ndiweni. Uhlelo luyalandela njalo olewoza Friday ngevikezayo. Uhlelo lwe Live Talk namhlanje sixoxa ngamabandla aphikisayo kwele Zimbabwe kuluhlelo olulandelayo ngesikhatshana esizayo ngo 8. Silugqiba ke lapha uhlelo lethu namhlanje olivalelisayo nguTabo Kancube.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.